Endabeni zethu lamhlanje, iqula lomanyano we-European Union elizohlola ukhetho elizweni livumelana lamabandla aphikisayo ukuthi ugatsha lwezokhetho iZEC kumele yenze amalungiselelo okhetho amgceke ukuze impumela ingaphikiswa. Umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF kunye lomkhokheli womanyano MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, benza imihlangano yamarali bekhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo. Udlakela lwezombusazwe lubikwa solufika kusibanga esiphezulu. Abemidlalo yokuzilibazisa basola abaqoqa umbuthano wokupha imivuzo abahlabeleli labalingiswa owebulawayo Arts Award besithi abacathulayo abananzwanga. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngodaba lodlakela lwezombusazwe olubikwa soluqansa phambilini kokhetho. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini eyokukhulumisana ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 lagu 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.